sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 30 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela emachurch, kuvela ku civil society, kuvela kuma political parties, kuma women's organizations, kuma youth, ku government, sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe.
Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasosha lamapolisa ahambe ekhaya abantu ebalandela ezindlini zabo, abantu bezihlalele, kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababeku-protest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini yedale lephalamende lamhla, lapho amalunga webandla le-MDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Zihambi ngalo. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region u-Andrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazi. Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo abalisa ele MDC, ele Coalition of Democrats, lele People's Democratic Party, amanyene kunkuthazo yokusungulwa kokukhulumisana kwenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe ngenhloso yokulungisisa inkinga ezibhekana lelizwe. Intatha ezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni lentathelo izindaba oyenzelwe eHarare lamhlanje uDokotela Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT wazise ukuba inhloso yokukhuthaza umhlangano onje ikuba kuphunywe lamacebo okulungisisa ilizwe libuyele kusimo salo sakudala, abantu bebe lempilo engcono okungenzakala kuphela nxa abantu bangafaka amakhanda ndawonye.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela emachurch, kuvela ku civil society, kuvela kuma political parties, kuma women's organizations, kuma youth, ku government, sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngokuqhubeke ethi indlela isimo somnotho esibhidlika ngayo ayisaqondanga ngoba sokuhlukuluza abantu asebehlala bebhekana lobunzima bokwengezelelwa intengo yempahla yokudla mahlayana, ukusilela kwamanzi, ukungatholi usizo lokwelatsha lokunye okunenginengi. Unkosikazi Priscilla Misihayirambwe Mushonga wobandla le-MDCT uthi into edanisayo kakhulu yokuthi konke lokhu kusenzakala abantu baphinde babhekana lodlakela.
Udlakela lonke nje alulunganga, yikho sifuna ukuthi kasikhangele nini ukuthi udlakela lwangkhona lungalungiswa njani. Yebo, singabe sikhangele okwayizulu, kodwa ke yona le into yodlakela sayibona ngesikhathi se-ground, sayibona ngesikhathi sabo 2000. Singabo uyethuka kakhulu ngoba hatshi sesikubone namuhla, yinto esimele siyilungise ukuthi kanti vele luvela buphele ngokwalo.
Amabandla la asole kakhulu udlakela osulusenza ngani ilizwe lihlala likusikhathi sokhetho nsuku zonke, ethi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bakhulumisane besebenzele ndawonye. UMakhuphe uthi emizameni yokuqinisa inkuthazo yabo le bazakhulumisana lamanye amazwe.
Thina kathe sizaqala siyingenja ama-diplomats lapha, sibatshele uhlelo esifuna ukulenza. Sisuke lapha siyayingenja i-regional le-international community, sisuke lapho si-ingenje yona uhulumende njenge-political actor njalo njalo futhi njengohulumende ngokuthi yibo abakhona ukuthi bakithi asibuye nini ndawonye, kasikhulume nini izinto ziwoniwa ngomlomo zilungisiswa ngomlomo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sengezelayo ukuba sokungadingakala ukuba abantu bekhulumisane kudaba lokwakha isizwe. Amabandla la athi akakhethi okumele aze emhlanganeni lo okugoqela okhokhela elinye icele leMDC umnumzana Nelson Jamisa nxa efuna. Bethi inkulumo lezi kumele zigqile ekulungisiseni umumo wenhlangothi zonke zempilo elizweni okugoqela ezomnotho ukulandelwa kwesekelo sombuso. Umbuso obalulekileyo, ukuvimba ukuqhamuka ke kobudlwangudlwangu, ukulwisana lomkhuba wenkohlakalo lokufumbathisana, kunye lokulungisiswa ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa lamasosha elizweni belusegudwini ePhalamende lamhla lapho amalunga edale leli awebandla leMDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi kule mizamo uhulumende ayenzayo na ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana Ziyambi uthi nxa ekhona amapholisa kumbe amasosha abangela lolu dlakela azabotshwa. Iziphathamandla zikahulumende ezigoqela isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba, obona ngokwethulwa kwembiko onkosikazi Monica Mtswangwa, kanye lobona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema, babikwa besithi amapholisa lamasosha azaqhubeka ihlolisisa umumo ezitaladini ukwenzela ukulondoloza ukuthula, ikakhulu nxa kule mbiko yokuthi abantu bafuna ukutshengisela. Okuningi ngokwenzakale ePhalamende asikuzweni kungxoxo lomsekeli kamkhokheli we-MDC kuleli dale, u-Deputy Chief Whip unkosikazi noMathemba Ndlovu.
Hayi, impendulo evele kumphathi intambo vele ayisoze ifeya futhi, ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo. Njengokuthi elizweni kungizinto ziyenzakala kule evidence kulama-peaks, but bayabeswa la kunjalo nayiyenza njalo. Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasosha lamapholisa ayahambe echa abantu ebalandela ezindlini zabo abantu bezihlalele, kungayisi ukuthi engxenye yilabana ababekuprotest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo. Konke khonokho vele kazayeke phendula umbuzo, kodwa uphendule okwana esithi avela kunanto enjalo akunabufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona sizainvestigator, siza kubona
khonokho ukuthi kuza investigatwa khona kulisuthisa.
Hayi, vela kusuthisa ngathi bazathi bazainvestigator nini besala izinto ezenzakale kuthanye besithi ngezika-2016. Vela zange bedingisise, instead bona bebe-accusa thini ukuthi vela sifuna ukuzalutho yini elaliyenza konke khona lokho, yini MDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-P F wona atheni ngalolu daba?
No, eParliament kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engene ekuseni yaze yaphuma emini, namhla ubona nje ukuthi abantu laba babawithile ukuthi into le kumele ukuthi noma uminister wabekhulumane kumele bephonge uthi amatafula betshaya izandla. Ayisikho, ubona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokho. Kanti ngenxa yokuthi uyakwazi umthetho weParliament injani, ungahamba genesio party yasomqoji wabantu babezisa bakhonokho. Yikho abakwenzileyo sibili.
Lo ngonkosikazi noMathemba Ndlovu, umsekeli kamkhokheli we-MDC kudalele ePhalamende u-Deputy Chief Whip, sixoxelayo eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe ezisenkambeni yeDukhu yikwele Botswana umnumzana Bhekimpilo Weza uthi akusilo qiniso ukuthi iziphepheli ezidlula amakhulu angamachumi amathathu zizaphindela ekhaya kuyonale inyanga. Intathu yezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxe lo Weza wasethulela lolu daba.
Lokhe kulesiphepheli zeZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeDukhu iphandle kwedolobho leFrancistown kwele Botswana kulehlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumise esiphepheli enkambeni yedukwi, umnumzana Bheki Impilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngozibandlela.
Akulandula kakukho kakwenzakali, akuphili ngapha lapho esikhona thina. Si uyatholisa ukuthi abantu bona abalutshwana babuyele emuva, abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana, bafika futhi bathwale nzima nxa befika eboda bengathola uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okukhuluma ngabo ababuyelileyo nje, abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo, bathwele nzima lokhu beseboda, lokhu bethenjiswa ukuthi kuzaba le-transport, kuzaba le-transport. Nakulandula yebo ye babuyela abanye 1-1 bebuyele emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle. Ngitsho le nhlanganiso ebona ngesiphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingaphi kuhle imali. Uthi iningi lashiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008, ngakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngawuhulumende la yaphakamisa amasocks, abantu bayacabanga kakhulu, imikhumbulo iminingi. Wakathesi esikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adwezanda umuntu owayelo muzi, wayela nto yonke, wayele nkomo, wayele zifuyo, konke lokho kakusekho. Njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi bona abama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isifiso sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho, kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphonge usukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Kathesi abanye babuyela ekhaya, uyafika khona lekhaya uzokuthwa uyathwala nzima ukuthatha isithupha, kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi wonke is in place. So what is in place? Is it ngumlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhalelwe ukuthi umuntu nxa efika ngale, even i-passport ingamhluphi umuntu kaNkulunkulu, azitholele i-passport yakhe ahambe lapha afuna ukuhamba khona. So izinto umuntu ezikhangelisiswe kakhulu izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganweni abakahulumeni umhlangano wokugcina womnyaka ophelile, ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Iziphepheli ziyesaba ukuthi udlakela olwasigxotsha ekhaya ngomnyaka ka-2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kulokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathintambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu, wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza iziphepheli ukuthi ziphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi usiba lukhuni ngamandla kwezomnotho la kwezombusazwe. NginguMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7, ngiSabron kwele Botswana.
Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngo 8 o'clock kusiya u-9 o'clock ntambama, lapho esiyabe sikhangela indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni awe-diaspora. Olwe-diaspora forum sikhangela udubo olubhekane lalabo asebebalekela udlakela elizweni besiya komakhelwane. Thumaleni i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika ugcizelele usekelo lwakhe ekulondolozweni kombuso okhululekileyo kweleVenezuela ngonkulumo azenzele osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uJuan Guaido okwethekeleleni kwakhe esigodlweni sikaTrump eseWhite House namuhla. Kufe abantu ababili ekujikelweni kwebhomba legranate kweyinye inkonzo yabokholo lwesimuslim kwelephilippines namhlanje. Lesi ngesinye sezehlakalo zodlakela oluqondiswe kwabokholo lwesimuslim ngemva kokuvota kwabantu besekela ukubunjwa kwesizwe sabokholo lolu. Ekuqhubekeni komzabalazo eZimbabwe owaqhamuka ngemva kokutshengisela okwachiya abantu abacatshangelwa ukuthi bayidlula ichumi befile, abanye abalimele lezitolo lemota zichisiwe iningi libikwa libalekela emazweni angumakhelwane. Ngemva kokutshengisela lokhu, kwabotshwa inkokheli yebandla le-MDC leyenhlanganiso ezizimeleyo loZulu Mathupha. Lokhu kwabangela abanye ukuthi babaleke elizweni besiya emazweni angumakhelwane. UChris Kande weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, uMnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngike ngeza khona last week ma kuqala ukubanjwa abantu abaningi bevalelwa. Ukuthi kula bantu abaningi abathe baphuma bezapha kwele South Africa, abanye ngathi baye eBotswana, kodwa iningi abazala bezingabe South Africa. Ngoba ukhulume South Africa la ukuba ekhulumini wathi uzozama ukuthi iziphathamandla ezaphezulu ziyofika eBotswana ziyobona ukuthi kula malungiselo na ukuthi bengemukela labo bantu. So kushesa ukuthi kula bantu abaningi sebasebezile ngabe South Africa badinga indawo ukuthatha ngoba kukhanya ngathi momomobe ekhaya. Yakhulu inkokheli zepolitics ezinye abanye ama-MPs kuzobuya labanye labama-civil organization khanya babalekile abaningi bangabe South Africa.
Bathi befika khona ngapho bayathola umumo unjani njengoba sizwa kuthiwa lakho eSouth Africa ungani umnotho ususiya nganxele?
Angithi abantu laba abezile iningi yabo angazi ngabe uzoshintsha letha, kodwa iningi yalaba abantu abazile amanda angazuliyo laba abantu ababalekele umumo okhona okwamali njengoba sifuna abantu abanjengama-MPs lama-councillors labanye abakhokhela ama-organizations amanye athile abayibona betheswa icala ngohulumende lokuthi yiba babangela udlakelo lubekhona. So iningi yalabo bantu yibo abezileyo ngesikhathi esishele esidluleni. Vele sokuzothi ma kuthi abakhona abanye abangabalekela umumo womnotho welizwe kuzoba nzima ngoba nangapho izinto kazimangakuhle umnotho wesafrika lawo bawumanga kahle loba nje benemizamo emikhulu abayenzayo ukuthi bathuthukise umnotho, kodwa kukhanya hayi kuzathatha lakho isikhathi kuzoba nzima ebantwini abaningi.
Bakhona yini osibazwile abahambayo ekhaya bengasaphenduki ngesikhathi sekhefu lekhisimusi?
Hayi ngathi abaningi abahambayo nekhisimusi baphenduka ngoba abantu abaningi bebecabanga ukuthi umumo okhona ekhaya singakafiki kudlakelo lubekhona, bebecabanga ukuthi mhlawumbe ezomnotho ezesizinakho sokukhona sokubonakala okungathi impilo abantu. Bafika abantu abaningi baba nokudana ngalokho abakutholileyo, sikhangela intengo yezinto indlela esezizidula ngayo lokungatholakali kwezinto lokungatholani umsebenzi. So abanye ede behambile ekhaya iningi yabo sili ngathi baphendukile babukile seBafrika lapha abanye ngoba abanye abaningi akhona abenesekuke ekhaya ngesikhathi lesesidluleyo bezabantu abasebenzayo. So besiyakubona ukuthi umumo unjani, bafike bathola ukuthi lokhu abakuthiya kukho khona sokukubi ukudlulaka isikhathi kokwamali sokukubi ukudlulaka ngesikhathi esuke ekhaya. So abaphendukile abantu bazile uzozama ukuthi mhlawumbe bangathola imisebenzi laba abanye ede bephele umsebenzi nalaba abade besebenza baqhubeke besebenza.
Amapholisa awaguduzi yini abantu endleleni lapho ababe bekhanya ukuthi ngabokuza ngesikhathi esedlule besiza ukuthi bekusenzakala khonoku? Kunjani kathe?
Hayi kunjalo, sokusiya ngenhlanhla zabantu ukuthi bona abantu endleleni ungawuza ngapha into zakho zingabanga kahle le nhlahla endalani ngoba kuqala khona ebhoda, kodwa njengoba uhulumende bethi uzokunikela abantu kodwa laba bazabe bemikela ebhoda kambuntu uzobakunotuleza nga bazozama indlela zokuthi wabagcine khonana then laba abazodlula phambili besiza kubosaafbesiza kubopitoria labojobhele endaweni njalezo kuzima endleleni ukuhamba umuntu engena amaphepha enele ngoba amaphoyisa ayabahamba amanye amaphoyisa ayazwela abantu asithine sithi okeni ninoba u-R10 into eyikhokhola abanye vele bayabavalela bagcine sebesekhona. So lani kuye abantu abanye abambala embaziweni khona manje abavalelweyo ababanjiwe ngoJanuwari abasehambile abasemakhota abandoda amacala abajonisiswe banika isigoba bazosinikwa nobazofayindiswa nobazogwetshiwe kwezinyanga ezithikazazi. Kunzima endleleni amapholisa achiyana amanye azwisisa umumo sekhaya bazwisise ukuthi abantu bayahlupheka bathi okay dlulani abanye bathi a ayivunyelwa sizobitela imvuva abanye bathi okay tolivalela. So sokusika ngokuthi amapholisa abantu abahlanayo endleleni ngaleso sikhathi acabangene.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yezifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe esithi abantu bakhangelele inguquko abaqoqa ukuyiletha ukuthuthukisa umdlalo wenguqu kulesi isigaba. Intathe izindaba ethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugceleyo.
Inhlanganiso yezifa Southern Region ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo we-annual general meeting ekupheleni kwenyanga kanhlolanja, okuyilapho umgcinisihlalo wayo u-Andrew Tapela athi yikho lapho abazakwazisa khona amaqembu uba bayabe bephumelele yini ukuthola abangaphathisa ngosekelo lwemali.
Lokhu sibhizi sixoxisana lalokhu esingathi ngama-sponsors, abantu abangasi ukwenza iligi yethu ibe le bizo, labo befake imbijanyana zabo ukuze labo amakhampani abo akhule. So iy'ngxoxo ezikhona kathesi esithemba ukuthi ngesikhathi sisiyafika emhlanganweni wethu e-AGM sebe seziphethile, sibe lakho ukuthi abantu singabatshelani lokuthi nxa sesikuphethile sikuphethe okunganani, nxa lokhu kusaxoxwa sesibangeni esinjani. So yiwo-ke amaqhinga esilawo okwakathesi.
Sekulesikhathi eside amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League edlalela ukuthola ithuba lokukhuphuka edlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League ukungela mvuzo wemali obambekayo. Amaqembu adlala kulesi sigaba ngawakoBulawayo kanye laseMathebeleleni North, okutsho ukuba indleko zokuhamba zithe xaxa, njalo phezu kwalokho kudingakala imali yokubhadala onompembela amapholisa kanye neyokubhadalela inkundla okudlalelwa khona. Unobhala jikelele weqembu le-Toronto u-Emanxumalo ukuthi nyakenye basebenzise imali edlula inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola, njalo lo nyaka leyo mali ilakho ukukhuphuka kakhulu ngemva kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota.
Nyakenye besilo muntu okade siphathisa ngokubhadala indleko zethu, kodwa lo nyaka hhayi kuzaba nzima ngoba ngokukhwela kwamafutha indleko zokuhambisa nazo zihle zakhuphuka okungenziwa, ukuthi ukuba lathi kuzaba nzima ukuba sidlale nxa singasatholanga usekelo lwemali.
Kule miyu ethi iqembu lezim Leopards selilobele inhlanganiso yezifa Southern Region liyazisa uba lo nyaka lenelisi ukuqhubeka lokhu lidlala ku-Southern Region Division 1 Soccer League, ikanti eleBhoso 90 lalo kubikwa lingatshabalala nxa lingasatholanga usekelo lwemali. Phezu kwendleko zokuhambisa lokubhadala onompembela amapholisa, amaqembu aphinda njalo ahlawule imali yokubhalisa lenhlanganiso yezifa, njalo lawo abevele edlala kuleague leyinyakenye abhadala inkulungwane yezimbili lamakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu $2,750 yona egoqela leyokubhalisa abadlali kanye labaqeqeshi. Amaqembu amatsha wona akhokha lamakhulu amahlanu phezu kwaleyo ehlawulwa ngamaqembu amadala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Iningi lisola okwenzakala eZimbabwe lisithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asuse ibutho emgwaqweni, njalo akhulumisane lamanye amabandla okwenzela ukuthi kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Abanye bathi ibandla lezanu PF kumele liphume embusweni ngoba selehlulekile ukubusa. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labanye kuhlelo Zimbabwe Today yasixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Khumalo Kacheni.
Ye, Kacheni unjani?
Ah, ngirayithi, ngiyari njani.
Ndingaphila kakhulu, kunjani eZimbabwe?
Zimbabwe siyakhawula la.
Ye, akutsho Kacheni, tuhamba njani?
Sasezima nje la, ngakhona kokutsho kombuso wakhona lo. Akula nto ezihambayo la. Bona baziyela bodwa, bakhangela iphedi yabo, vele thina ngabo basitshela abuse, iyimithendisi yakhona sayiboni vele. I-democracy le siyazi ukuthi abadala bayizindlela la, vele asiyiboni la. So kuba nje into yokuthi ngani kuthiwa ukubani ukuthiwa yikho kumele kuphile impilo yabo. Lapho kutshaywa nje emgwaqweni ngahlakana, amasosha amapholisa atshaywa lapho ngikwazi ukuthi kutshayelwane. Kwabanye impuphuma bangene badobha idobe tshaywa la, kodwa ngikwazi ukuthi batshayelwane. Impukutshaywa kuphela. So ucuma sakwazi ukuthi atshaywe uphilelane ukuthi ngongaphungula nje endlini, tshaywe. Ngawazi ukuthi wonini. Uyareporta kubani?
So abantu bathini lakhonoko? So abasa report loku report.
Ah, uyareporta kubani? Njengoba abantu akhona zabezivalele ngezikhavu emehlweni. Uyareporta ukuthi ubone bani umuntu okhona ungambonanga leface yakhe. Kuphela ngaphakathi nje ngoba kungela power yokuthi ungabalanda face to face approach ukuthi ithi kathi nawo hayi indaba ngisafa ngale ndlela.
Pho manje kwenziwani nxa kunje mntakama?
Asawa, sesingalokukhuluma ngoba kuyathiwa sesithe ngoba la mawatha othatha avuke ngasebenzi imithi yomshate down asakwazi ukuthatha ukuthi yomuntu kwenze ubuwangwana sekelinde sizwe ngabo ke bona ukuthi ngoba yantiba lapho ukuthi badlala ucontrol
uthi ngithathe ngosecingweni ngizwe ukuthi silobani ye mama kunjani
ngiyaphila tubele njani
siyaphila kakhulu ngusikathele umanyati
hayi mina indaba yezimbabwe leyidubi njise ubuhlungu ngoba lawo masotsha lamapholisa angikhona ayiwahlukuluza abantu yibo futhi athi nxa ebamba abantu ebabhadalisa izimali ngithi lokho kubizwathiwa ibribe ngendlela yokuthi bayalapha so angikwazi ukuthi hayi bengayekela abantu bezama ukutshengisela ukuthi isimo kasikho right ilizwe lilungiswe ukwenzela ukuthi labo basebenzele kuma-conditions a-right manje bona nxa abantu bezama ukuthi balungise balungisela bona musabalungiseli sukuthi abantu nxa besenza ulutho bayenzenzela bona bodwa bayenzela wonke umuntu oyisiza lwasenzimbabwe ngisho lo ngaphandle kwelizwe sometimes ngigcina ngisizwa ubuhlungu ngathi siyabe singaphandle ngoba uthole ingane kumbe nxa abantu sebethawa ngale khaya asilala into esingancedisa ngayo but nabantu ukufa kwabo basele sonke nxa ilizwe lezimbabwe lilunga lilungela wonke umuntu wonke umuntu oyisizalwane sezimbabwe kalilungela abantu abasezimbabwe bodwa so angikwazi ukuthi abantu thina esingaphandle kwelizwe singancedisa njani abantu labana abaphakathi ukuze kubonakale kanti singabekho la bantu ababothiweyo ngabe yithi esima ngenyawo sizama ukubancedisa ukuthi babhadalele ama-bailout baphume ngoba kade belwela sonke kade bengaziveli bona bodwa ngisho ukuthi lawa amapholisa lawo nxa evimba abantu ukuthi bengastrike kodwa lokhu babona behamba ngezicathulo ezijekileyo ezingapholishwayo bacakile bayazihluphekela siphila labo nsuku zonke bayazihawulela futhi ngiswele manje ukuthi kuyini okubayenza lokho
pho manje kuyalungiswa njani khonokhu ntombenda
nambona ngathi thina esingaphandle kwelizwe nxa singabambani ukuthi sithengisele ukuthi into leyaleyenzakala ezimbabwe yenziwa ngamapholisa kasiyithandi thina sile power ngoba singaphandle singancedisa abaphakathi nangemali singancedisa abaphakathi ngokuthengisela emazweni esikuyo ukuthi into eyenzakala elizweni lakithi kasiyithandi ngoba labana abantu abafelanga bona bodwa bafele umuntu wonke ozalwa ezimbabwe sathi ilizwe lingavuka litshintshile thina siyavuka si-enjoya abayizilima babe besebengasakwanisi abafileyo babe befele yabona
Kodwa kuyalungiseka yini kumbe vele lapha abantu siyakhuluma nje
kodwa thina nxa singavala ama-tokino ama-embassy xa singavala ama-embassy akithi awonke emazweni esikiwo sithengisele ukuthi asithandi into ezakala ezimbabwe ukutho ukuthi singeke sikwanise yini
kodwa ke sizwile i-ANC isithi okuhluphayo ngama-sanctions izijezo zenotho
hayi i-sanctions i-ANC lezanu yinto eyodwa waye kanti i-ANC igijimela kuma-sanctions ingakhulumi ngabantu ababuleweyo
ngizokuthiwa ke silo baba ecingweni
mina baba dube into ebengikhale ngayo kakhulu ngibone laphana ukuthi uhlelo sikhuluma kakhulu ngendaba yamasosha uchayeni abantu kule nto nje equestion ebengithanda ukuyazi ukuthi amasosha lamapholisa abayibo abasebenza ezimbabwe are there families coming through or citizens from Zimbabwe who are not feeling this pain it may feel like you pain lay ngoba into yakhona izwisa ubuhlungu ukuthi how can they do this to other four abo uhlupho lolo mhlawumbe lu-affecta thina abantu ezi-individual nedi ama-government officials akubona yinto engimangalisayo ukuthi waye kuhleli kutshaya abantu ukuthi kunesimo esinjalo bona siba-affecti na isimo sakhona siyabona
ye ngizokuthatha silo baba-ke uRichard Ncube ecingwane
i-problem esilayo into yokuqala zinkokheli zethu eZimbabwe labo abantu be-opposition they are too biased kabakhangeli abantu general public bakhangela bona ngokwabo kabakhangeli ukuthi khona abanye abantu babenefithana ungakhangela imithetho eminingi ekhulunywa eParliament epasiswa eParliament ibhizi ngale eParliament kayincedi uZulu
laba ngabanye abaxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ukhasi le VOA Ndebele singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabandla eZimbabwe abezombusazwe amathathu aphekisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini edalele ephalamende namuhla
Wezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.